Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani mthwakazi omuhle holamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 27 kumpalakazi 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDC lithi umnyaka ozayo lizaqhubeka liququzela ukubunjwa kwahulumende wesikhatshana iNational Transitional Authority, hathi uhulumende womanyano.
Wehlulekile u-ED, wehlulekile. It's been a disastrous year. And ED is personally responsible for ukuduleka kwabantu baseZimbabwe. Has done PF yet.
Umphathintambo obona ngezemvelo kanye lezomkhathi umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu sekhuthaze abantu ukuthi bahlanyele izilimo ezingadingi amanzi amanengi ezifana lenyawuthi lamabele.
Siyazama sisebenza sonke labogatsha lwezokulima ukukhuthaza abantu bakithi kakhulu emhlubulweni owe-Southern Region, ukuqoqela iMashingo, part of Midlands, Mid-South, Mid-North, ukuthi bakithi asilime nini okwakuthiwa ngama-small grains, sina sikuthi ngama-traditional grains.
Inani labantu abafe engozini zomgwaqo ngekhefu leKhisimusi lehlile kancane nxa kuqathaniswa lanyakenye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leMDC lithi umnyaka ozayo lizaqhubeka liququzela ukubunjwa kwahulumende wesikhatshana iNational Transitional Authority, hathi uhulumende womanyano. Leli bandla lithi umnyaka lo esesiwugqiba ubumubi kakhulu, kodwa lizaqhubeka ngomnyaka ozayo lilwela ukubunjwa kwahulumende okhululekileyo. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla umnumzana Daniel Molokele ukuze sizwe okunengi ngabakufisela ngomnyaka ozayo.
Thina njenge-MDC siqalise umnyaka sithwele nzima gadalala. Uhulumende ka-ED low uqalise umnyaka ngoJanuwari ebulala abantu baseZimbabwe, ebopha abantu baseZimbabwe, wabopha abakhokheli bethu abagoqela othatha uNwente, Amos Sibaya, oJob Zikala, baningi abakhokheli bethu, oMasara Tsotsi, Masara. So siqeda umnyaka sibisana nohulumente, sazama ukutshengisela emgwaqweni, wagcwalisa amapolisa, sazama ukuyenza i-Hope of the Nation address, wathumela amapolisa eMorgan Tsvangirai House, basibhula. Konke lokhu kwenzakale lo nyaka, i-economy yeZimbabwe isiwa, intengo zikhula, amaZimbabwe edubeka. So thina njenge-MDC sithi 2019 ube ngumnyaka onzima. It's a year that we want to forget fast. Ngakho ke njengamaZimbabweni sithi wehlulekile u-ED, wehlulekile. It's been a disastrous year. And ED is personally responsible for ukudubeka kwabantu baseZimbabwe. Let's run PF yakhe.
Manje umnyaka lo esiwuqalayo liwubona njani? Zikhona yini inhlelo eliziqoqileyo?
Thina njenge-MDC sithe sizaqhubekela phambili silwisa ePhalamende yaseZimbabwe, sizaqhubekela phambili ku-local government, sizama ukuthi sibuse ngendlela enhle kuthiwa yi-service delivery. Simake sure ukuthi ama-councillor ethu, OMP bethu abakho corrupt, lento ezinjalo. Plus futhi sizazama ukuthi nisikhulume layo ubaba uMbeki ma kuvumeke ukuthi kube lama-talks lawa senze kwenziwe ukuthi nisisebenze ndawonye namaye amaZimbabwe. Kodwa uqakathekileyo ukuthi sizaqhubekela phambili sitshengisela everywhere esingatshengisela khona, ikakhulu emgwaqweni. Sizama ukuthini kube lenguquko enhle eZimbabwe. Sithi maZimbabwe bophani ziqine, ngoba sokuseduze lapho esiya khona. Uyeza uhulumende kaZulu, uhulumende oyintando kaZulu, uhulumende lo khona okayidiwa amabutho amasotsha lowo, sokumele uthabalale. So thina sithi njenge-MDC, let us get ready for change. Change is coming. Asebenzeni ndawonye maZimbabwe.
Manje nxa usithi umbuso useduzane, ukhuluma ngombuso we-unity government yini, kumbe kukhona okunye esimele sikukhangelele?
Thina njenge-MDC sithi asifuni lakuzwa nge-government of national unity. Siyayizonda, asifuni lakuyibona, asivuyeli lapho esavela khona. Thina njenge-MDC sithi sifuna i-national transitional mechanism. I-national transitional mechanism aso ebandla zamapolitiki ngiya wonke umuntu weZimbabwe sabe siyacela ukuthi kube nokhulumende nalowo 2 to 3 years sithethe sisiba la comprehensive reforms sithethe sisiba la elections so thina njenge MDC asifuni ukuzwa nge-government of national unity. Ngifuna futhi ukuthi abalaleli bazi ukuthi thina njenge-MDC amanga aluhlaza akhulunywa yi-Herald ukuthi thina sithe sizajoyina i-Pollard. I-Pollard asisoze safa sayijoyina. I-Pollard asisoze safa sayijoyina. Asifuni labuzwa nge-Pollard, asifuni ukuzwa nge-government of national unity njenge-MDC.
Manje i-transitional authority le lifuna ikhokhelwe mbani?
Yikho ukuqala sicela ukuthi kube le-national all-inclusive dialogue. I-National All-Inclusive Dialogue le izavumelana ukuthi ngoba abahamba ngabantu abangama leaders e-transitional mechanism and then from there i-transitional mechanism ndiyenza kale Ivory Coast e-Sierra Leone lezinye indawo ezinjalo iyabe incedisa ngabo SADC e-EU labo United Nations and then kungaphela uhlelo kube sokuthatha ukuvota ngakho ke thina sithi i-National All-Inclusive Dialogue izakhuluma ukuthi bani ozakhokhela.
Lo ke ngumnumzana Daniel Molokele isikhulumeli sebandla le MDC ube khuluma icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Umphathi ntambo kahulumende obona ngezemvelo kanye lezomkhathi umnumzana Ngqobizi Thamangaliso Ndlovu sekhuthaze abantu ukuthi ukuthi bahlanyele izilimo ezingadingi amanzi amanengi ezifana lenyawuthi lamabele njengoba kukhanya kungelazulu lonyaka. Uthi indlala esihlala ihlasele uzulu weZimbabwe njalo nje ivangelwa ikuguquka komkhathi iclimate change ngesilungu. Ukuguquka komkhathi lokhu kudala ukuthi ilanga lichise kakhulu njalo lisilele izulu. Kwesinye isikhathi kubangela ukuthi kube lezulu eliningi eliba lomonakalo lichiye abantu endlaleni. UNdlovu uphatheke emhlanganweni wamazwe womhlaba obukhangele indlela zokulwisana lwaloludubo eSpain kumaviki adluleyo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lwaye ukuthi sizwe okunenge ngalolu daba.
The climate change is also threatening the food security because the rain patterns have changed. The facilities in Greece are going to move closer to more sustainable ways of farming as the global irrigation with the drip irrigation center people. So adaptation should address those issues. But there is less appetite for that. That's why Mawuzile is going to come up with the optimism.
Ungathi kulokusebenzelana yini phakathi kogatsha lwakho logatsha lwezokulima ngoba njengoba usitsho i-climate change iphatha kubi udaba lwe-food security. Ungathi lilokusebenzelana yini phakathi kwama-ministries enu libacebisa laba be-agriculture ukuthi hayi umkhathi ngokuya kwesikhathi njengoba unje ukhanya uza kubanje lingakhuthaza abantu mhlawumbe sidinge inhlanyelo ezihambelana le-climate ekhona ukuze abantu bakhona ukuthola isivuno esihle lanxa kungelazulu.
Uyithaya khona mfowethu, siyazama, sisebenza sonke labo gatsha lwezokulima ukukhuthaza abantu bakithi kakhulu emhlubulweni owe-Southern Region kugoqela iMasvingo, part of Midlands, much south, much north, ukuthi bakithi asirimenini okwakuthiwa ngama-small grains, thina sikuthi ngama-traditional grains. Ajayele ukuthi angani ayamelana lokusilela kwezulu uyazuza inzuzo engconywana kulokuthi leyo nsimu yakho eyodwa olayo ufake umumbu ungatholi lutho ubukele ubuna usitsha. Kungani singafaki esikwazi ukuthi sizathola inzuzo? Uhulumende uze wahamba waya kuthi phambili lokho ozakukutholile wena asithi ngunyawuthi wakho ulethani kodwa ufuna ithani lomumbu uyahambisa
GMB akula price ukuthi kuzothiwa uyathopa up kwakukhona kudala ukuthi kwakuthiwa ithani yonyawo ithiphile kuleyo mumu kufika nje kusiba yi-butter trade siya unyawothi wakho uthatha umumu ngoba siyakwazi ukuthi abaningi kabasakuthandi ukugiga esakhula ngakho thina sebefuna ukugayisa umumbu kuphela so sizama khonoku ukuthi abantu bancediseke sikhangela lo nyaka ma sibona ama-focus akhona akutshengisela ukuthi lizaba liningi kakhulu izulu kwezinye indawo yebo lizaba lifanela but kwezinye indawo siyakhuthaza kakhulu ukuthi kasihambe nini siyolima kumbe luphoko kumbe ngonyawuthi kumbe yitweta okuzasincedisa kakhulu ukuthi singabi le ndlala sibona indlala ebesihlangane layo lo nyaka asisize ukuthi kufanane kulo mnyaka ozayo.
Lo ke ngumnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu umphathi ntambo kahulumende ogatsha olubona ngezemvelo lezomkhathi ubexoxa lo ntungameli Nkomo Studio 7 ekwaBulawayo lithiye indlebe kusasa kuhlelo lwezemaphandleni lizwe uNdlovu exoxa kabanzi ngemizamo kahulumende yokulwisana lokuguquka komkhathi iclimate change. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umlingisi odumileyo uMichael Douglas weleMelika lomkakhe uCatherine Zeta-Jones baphakathi kokuvakatshela ilizwe leZimbabwe edolobheni leVictoria Falls. Iphephandaba leChronicle lithi kufe abantu abangamashumi amathathu lanhlanu ngelanga leKhisimusi okulinani eliphansi nxa kuqathaniswa lanyakenye sikhathi sinye. Iphephandaba leChronicle njalo lithi isiphathamandla sikahulumende esigabeni seMatabeleland North unkosazana Latiso Dlamini usehanjiswe emthethwandaba ngomunye umama othi uthandana lomkakhe uBrigadier General Simo Maseko. Unkosikazi Sibonelo Leslie Maseko uthi kumele uMadlamini amhlawule imali engangengxenye yesigidi i-$500,000 ngoba esephule umtshado wakhe. Okwamanje ke balaleli sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu kumlayezelo elisithumele yona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Likhumbuleke balaleli lisithumezele imlayezelo emfitshane ukuze senelise ukudlala yonke. Siyabonga.
Sanibonani, sanibonani badbakithi, sanibonani kustudio 7. Siyanamukela, siyanamukela, siyajabula uKhisimusi noma uKhisimusi ubheda kodwa as long still. Eyi, yazi mina ngizobuhlungu kakhulu ngalo hulumeni lona wezana uPF, the way ayenza ngakhona, uhlukumeza abantu. Khona manje akunagetsi emabhenki, akunamali ezibhedlela, akunamithi, amagaraji anafiweli. Zodizwe bandilo ini manje ukuqala bayakwazi ukuthi bona barofa batshontshe ukhetho kodwa babhizi basafuna ukubuza ini manje mangibheka ukuze izanu PFC chiphe asikhiphe asiyekene ukwenza amaqembu amancane omunye naye yenza iqembu lakhe elincane abantu nabo bagijime bavotele iqembu elivulwa manje ngoba lo muntu lona akazimiselanga ukuthi yena angavusa izwe angeka wini ungamvoteli umuntu ongeka wini so kumele uvoteli iqembu elikhulu wazi ukuthi at least noma lirojiwe kodwa kungcono ene manje lo muntu lona ovula iqembu lakhe umuntu ofuna nje umsebenzi ukuthi angene ephalamende abe lokho ehola every month angeke azancede ngalutho yena nje kumele ukuthi silonge ngenile abe lokhu ehola yabona amaqembu lamancane avulwa manje abantu bangagijimela izinto bangazazi yabona. It's your family. Ngiyabonga.
Ngishona ngiyakusakaza, hayi siyalizwa umlayezo, siyizwa sibilile ukuzenzenela ukukhuluma kodwa hayi mina ngibona ukuthi ngaba lengiguqiwe eZimbabwe, ngibona sibili ngendlela izane ebulala ngayo umkhono womhlaba kwelizwe, hayi vele ngalokhu kade sogawula abakukhulumayo lo mnankagwabo, hayi kade bekungaba njani vele ukuthi behle bephume vele beyekele balokhu bebhizwe siyaphambili esibulalele ilizwe. Akula into abangayabayenza bavele sobehlula ukuseli ukuthi ivini lokhu ivini lokhu kodwa bayakwenza. Lokhu bekhathi MDC MDC bona benzani anti boyiba bathi baphethe amakhi akhona kuyini abakwenza?
Ye hayi lapho inkinga ukuthi abantu bakhona baqinisa amakhanda, hayi ugcina ungasazi musa ukuthi kwenzakalani abantu bezani. Hayi thina kuyahlupheka ngaphandle kwamazwe bona batshontshe izimali lapho, kodwa inkinga bayazi ukuthi bona kwenzakalani lapho.
Salibonani basakazi be-Studio 7, hayi liwuphethe kahle uhlelo lenu, hayi siyabonga. Mina ngubhada moyo ekulilima West kondolwane. Ye kata abadala laba bakhuluma batatazela nje bevimba kungazwakali bathi bayalungisa, balungisani kade kungalungiswani, abeke bekumoya phansi bakhulume njengabantu abadala. Abantwana bezeni ma beseza kahle abakhulume ukuthi kulungile, kulungile, kulungeni abantu bekhala kangaka, hayi kwinto elungayo. Bake bebeke imoya phasi, siyalungisa, ahlale phasi njengabadala. Abantwana bayezeni, bafundani, hayi bakithi, hayi hayi. Abonga bafowethu be-Studio 7, hayi qhubekani. Ye mbongele lo mfowethu umoyo lo akhuluma laphana. Ye umoyo nami ngumoyo ngomntana wami lo. Umntwana umfowethu Charles Moyo, hayi khula fana sibe sizimali sifonela singawendawo yakondolwane. Siyabonga ukuthi hayi siyaluthanda uhlelo le-Studio 7. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi nomphakathi wonke wakithi kwele Zimbabwe. Ngu-Gerald Ncube wasesigodini okhuluma eZimbabwe. Angicabangi ukuthi kusazoba khona ushintsho eZimbabwe anytime soon. Ngicabanga ukuthi izinto zisazoqhubeka zoma. Lokho esikubone kulo nyaka esiwuphetha 2019 cabanga kuzoba worse kulo nyaka ozayo. Unless izulu malingana kungaba ngcono, kodwa ma liqhubeka liseze nje ekungacaci ukuthi liyana noma cha, ngoba vele ikakhulu thina ngapha esabeleni semandebeleni siyazilimela ma izulu linile. So ma lingaqhubeka lingani, hayi kusho ukuthi kuzoba nzima ebantwini bakithi kakhulu. Kodwa thina kithi silapha eSouth Africa, hayi angiboni ukuthi kungaba khona ubunzima. Ngicabanga ukuthi kuzofana nje ngoba eSouth Africa vele kuhlezi kungconywana, na makwe ukuthi usebenza umsebenzi ongconywana.
Ithena njani izihlobo ezinhle ethuna? Hayi kunzima mnyaka lo khamukayo, kunobunzima obungezelelwe kane. Ungakhangela nje lo nyaka awusekwenzekele vele, hayi hayi kuyasitshengisa. Okokuqala phandle phansi yisikwakho okutshengisela ukuthi izifuyo azindawo, azisayindawo vele ngendaba yesomiso lelanga. Emasimini kade kulinyiwe konke sokuphekukile. So kusikhomba kamhlophe ukuthi unyaka lowo unyaka wendlala enkulu ukwedlula yonke. Okokuthi alwana amadoda ayasarenda ehle sihlalele phansi ngoba kubi shem, kubi 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 kubi.
Sanibonani balaleli be-Studio 7 bonke, Zimbabwe yonke la ngaphetsheya kwamazwe kuwo bonke abalaleli be-Studio 7. Igama lami mina engikhulumayo indweni yelapha endaweni yaseNkayi. Engingakusho ukuthi inguquko eminyakeni ozayo angeke ibe khona esikukhangele ubunzima vele, ngoba sesitshele ngobunzima bomnyaka ozayo. Okungenza ngitsho njalo ngikhulumela endaweni yasesikolo. Bakathi sizikolo mazikhuluma izikolo fisi akuyafiwa, nasivele silambile sibulewe yindlala. Kanti inguquko engaba khona yiphi? Bakade sikukhangelele ukuthi kumbe isikolo fisi ngaka siqhelanga, sahlala sikuleyo ndawo kwenzela ukuthi atleast abantu bancengise bathi lukhula. Kodwa ngendlela esikhwele ngakhona sisizakhwela times 100 times, angikwazi ukuthi sikhwele kanjani.
Salibonani Studio 7, nosiphosiswa lo okhulumayo. Nami ngisacela nje ukuthi ngithi fahla fahla ngokubuka kwami umnyaka. Maqhawe kuzima ukuthi sesingathi mhlawumbe kukhona inguquko ezinye ezinomthelelo omuhle ezingenzakala, ngoba manje akukho okukhombisayo ngaye lo 2019 ukuthi khona okukhombisa ukuthi mhlawumbe kuzoba nenguquko. Izinto lokhu zisoma siyaphambili. Ngeke ngahamba emabhasini ngiyogibeza umfowethu mhla ka 13 ngathola ibhasi isithi 700. Kwaba nebhadi nje ukuthi yayisigcwele. Basebethi wozani-ke kusasa ekuseni. Savuka ngo-4 o'clock saya ebhasini, sayithola ibhasi sisithi 900. So angibona ukuthi kukhona into ezoshintsha laphana ekhaya or ezoshintsha empilweni zabantu.
Siyabonga ngabalaleli bethu ke labo abasithumele imlayezelo kunombolo zethu +1 202 465 0318. Yizo ke inombolo ze WhatsApp. Siyabonga. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni zithi ilanga leKhisimusi lanxa belilihle emazweni ekhaya yikho ezazijabula khona ngaleli langa umumo ungakonakali. Sixoxe lomnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, ngelanga leKhisimusi sisizwa ukuthi balidlale njani njalo bacabangani ngalo nxa becabanga ekhaya.
Hayi, lapha ilanga leKhisimusi liyathakazelela kakhulu kakhulu kakhulukazi ye ngoba izimoli bayahlangana bethengelana iziphiwo kakhulu kudliwe kunathwe sibili. Hayi, liyathakazelelwa phose lakho kodwa kuyafanana lekhaya nxa kwakwakhiwe ngoba abantu babehlangana lezo moli bavele ndawo zonke kodwa nje ekhaya ngiyabona sokuphanjaniswa umomo wezinto ya.
Yes, yabona ukubana ngapha kwelemelika kuyaqakathekiswa inkolo ezehlukeneyo okokutsho ukubana bakhona abangasomaKristu abangananzi leli langa. Baningi yini?
I think ngiyabona bakhona abangalinanziyo baningi sibili kodwa angikholwa ukuthi nxa uqathanisa lobuningi balaba balinanzayo. Yabona abalinanzayo baningi kakhulu ukuthi laba bangalinanziyo bagcina bengakhanyi, bagcina besiba yingcosana nje.
Ye, kodwa siyabona kulelinye njalo ilanga lesiKristu eliqakathekiswayo ele-Thanksgiving. Ungathini ngaleli langa nxa uqathanisa leleKhisimusi? Ayafanana yini indlela akhangelwa ngawo?
Ya, la malanga vele aphosa elingana aba ngojikile obhanga. Sengingahle ngithi leli futhi layo liphezulu ngoba leli especially ngezokuthengisa ngoba kuyathengwa kakhulu into eziphokolani lani. So leli liyachama kakhulu kwedlula leliya.
Ngeliphi ledlule lini?
Lele leKhisimusi. IKhisimusi liqhamile ngoba lathi emsebenzini asebenza amandasti lapha siyavala sibile kwamalanga sibile amaviki athile ye. Kungathi Thanksgiving hayi iholiday la sibile enkulu kodwa ngikhole ukuthi ingafika kuleli.
Manje kuyikuthi uyakhetha ukuthi udlalele ngapi ilanga leli leKhisimusi ekhaya kumbe ngaphela eMelika, ungakhetha ngapi njalo ngani?
Khonapho sekulabunzima kena kulabunzima sibili ngoba kwakhiwe kuvele kuyikuthi ekhaya konke kakulaluhlupheko lwamafuel, amajet, lwamanzi. Hhayi, ekhaya kuyabe ku-right ngoba ekhaya vele likufunayo lifuna nje ukudla lokunathwayo likholise limoli, you know. Kodwa lapha ngikhuke ngikhona funeka izipho thenge sibili izipho kuvule izipho. So ngingakhethe ekhaya mina sibili. Yeah.
Lo ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leOhio.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe lisemzansi ngokuyafuna umsebenzi. Kunjalo nakumculo esilayo kule viki. Uyasebenza awuyacule njalo. Namhla siphethe idlade lakhe elitsha eliphansi kwesihloko esithi He is Faithful.
le album yi-album yokuqala nqa ngishiqize uma ngicabanga it's about 3 months ago. Ithayitli ye-album yami ibizwa ngokuthiwa He is Faithful. Njengoba sisazi ukuthi uJesu noma uNkulunkulu uthembekile noma thina singathembakalanga.
Awuzwa ke mfana kaMdluli, umculo ophole kamnandi. Kuhle phela ukuthi uzizibulu azi imbali yakho ngamafitshane.
Ngazalelwa koBulawayo Empilo Hospital, ngafunda iprimary yami eNgwegwe Primary, ngayifunda futhi eRobert Zinyoka ePhumula, ngayiqedelela eNkayi Primary. Mina ngaqala ukucula ngisesemncane primary, kodwa okuserious ngikuqale eqenjini elithile elibizwa ngokuthiwa i-Everlasting Covenant. Lelo qembu licula umculo we-a cappella.
Ngiyesilaye namhlanje uhlelo Wozo Friday mawusanda kusidova. Wozwele isifiso sokucula ingoma ngokuthunuka imiculo yabanye abaculi abalomdumo yengoma zokudumisa uSomandla.
Kunequmbu elithile from enkayi okubizwa ukuthiwa iHarmon Sound. Singakwazi ukuthi ngingene kuleyo ndima bese ngicula ngiculela uJehova. Abantu bayawuthakazelela kakhulu umculo lowo, ngunanzelele ngoba ngalontsha iCD abantu babuya ngobuningi bawuthenga ngempela ngobuningi, namanje basawufuna. One of my songs lethi He is Faithful iyatrenda ngempela, bayicula indawo zonke. U-August obuyayo 2020 ngihiqize elinye i-album lizobe lingelesibili lelo.
Akubusise abalaleli ngamazwi amahle, njalo ubatshele ukuthi bangaxhumana lawe ngaphi.
UJesu uyabathanda, asezilungiseleni ngokuba uyabuya masinyane. Ngitholakala ku-Twitter, ku-Facebook naku-YouTube. Na-contact number ami awe WhatsApp noma ukufonelwa ku +27734533075. Ngiyabonga kakhulu msakazi.
Yiwo umdumo opholileyo ovela kumculi wengoma zokholo uStanley Nyathi esilaye kuhlelo Woza Woza Friday. Libe nempela sonto ebusisekileyo. Igama lami nguEzra Jesus Banda.
Siyabonga Chisa Ezra Chisa kuhlelo lwethu Woza 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 Friday. Yeah, usidubele ke uhlelo lwethu namhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ibandla leMDC lithi umnyaka ozayo lizaqhubeka liqhuquzela uhulumende wesikhatshana iNational Transitional Authority, hathi uhulumende womanyano. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisa igama nguChris Gande. Lingakhohlwa ukusitinta njalo ntambama ngo 7:30.